ekhuluma ekuvulweni komhlangano umkhokheli webandla lezaphu uDokotela Dumiso Dabengwa uchaze ukuba umhlangano wabo bawenze ngemva kokuba ilizwe libhekane lendlala kunye lokusilela kwemali okuphezulu uma kuqathaniswa lomnyaka odlule lapho abadlulisela phambili umhlangano ngoba izinto zingahlangani. UDokotela Dabengwa ukhulume njalo ngokubambana kwamabandla ezombangazwe kuyiwa kukhetho ngo-2018 ethi inkulumo lokusayina kuyaphambili njalo umhlangano walonyaka wesithiyangalombili yiwo ozaphawula imvumo.
Sizafuna ukuthi siphiwe imvumo ngabezaphu ukuthi sesingaqhubekela phambili ngokuyahlangana labanye u-Coalition of Democrats ikhode. Sizaphiwa yonali inhlanganiso eyanamhlanje imvumo yokuthi sikwenze lokho. Noma i-National Transitional Authority iyaphumelela kumbe kayiphumeleli, asilakho lakho. Okukhulu yikuthi lapha siye phambili ngento yokubambana lezinye inhlanganiso njengalokho esakuqalisayo.
Usikhwica mfundo uWelshman Ncube yena ubike ukuba uzochatha izaphu njalo uthunywe ngumanyano wecourt obambanisa amabandla aphikisayo ukuba azosekela ibandla lezaphu.
Ekuqaleni komhlangano wabo weCongress ukwenzela ukuthi lathi sibanike isolidarity lokhu elikulwelayo inkululeko yabantu yeZimbabwe ngihlala kahle lathi yikho esingakho yikho ngesilapha lamhlanje njengecode thunywe lamhlanje ngibuya ngiphelekezela ubaba uMakhono onguchairman wecode mina nginguvice chairman wakhe for the next 2 months ngoba kuqakathekileyo ukuthi ilizwe lethu liyabona kuyatsha emlilweni loyo khona yikho kuqakathekile ukuthi siqalise ukusebenza sonke kumbe sisebenza sonke ngaphansi kwecode kumbe ngaphansi kwani kodwa kuqakathekileyo yikuthi abantwana bezimbabwe bezizalwane zezimbabwe sibambane sisebenze ndawonye.
Unobhala jikelele webandla le-PDP uDokotela Gordon Moyo yena ubike ukuba ibandla lakhe liyasebenzelana lebandla lezaphu njalo bakubone umqoka ukuza kumhlangano wezaphu.
Ukusebenza lamanye amabandla yinto efunwa libandla lethu, into efuna ngabantu bezimbabwe, yiyo futhi into engaletha uncedo lokuthi siqede uduku eseselana. Lokhu kube lokhu esimi nganyawo linye, sime 1-1, omunye ememeze ngalo, omunye ngalo sibona kunganyeki. Yikho-ke ibandla elinjengelezaphu, ibandla likhokhelwa ngumuntu onjengoDumiso Dabengwa ohloniphayo i-constitution yelizwe, ofuna kube le-devolution of power, ofuna sikhiphe izanu. Sithokoze kakhulu ukubona izinyoni nyoni zabantu ezila njalo lokubambana kwethu sonkeni sibona kuzakwenza ukuthi hayi ilizwe libuye ekhaya sike silikhiphe kuzanu masinya.
Ilunga lebandla lezaphu unkosikazi Thoriso Phiri yena ubike ukuba njengezaphu bakhangelele ukuthi kube lenguquko eZimbabwe kulandela amanyathelo abazawathatha emhlanganweni ophela ngomgqibelo.
La kuCongress lekhona ye-2016 sikhangelele ukulungisa konke okuhluphayo emhlabeni ngenxa yokuthi sathwala nzima sabuya lelizwe leli. Sase sibuye lelizwe leli sangabi lobukwaba, sathi asidleni sisonkeni, but abanye bese besidla baba lobukwaba. Abasathandanga ukuthi badle bencedisa abantu, badla bona befake ezikhwameni zabo zagcwala. Sezigcwele seziputuka abasakwazi ukuthi bazisenga. So thina sesithi njenge izaphu umdabulo walizwe leli sekungcono sibize bonke abantwana sihlangane labo silungisise indaba le njengukhokho.
Osakhulayo webandla lezaphu uSharon Ndlovu yena uthe ngemva komhlangano njengabasakhulayo bakhangelele ukuthola imisebenzi.
Thina njengama-youth sikhangelela ukuthi sithole umsebenzi, yonke into ihambe kuhle ngemva kwale Congress. Konke sikufunayo sicela ukuthi kwenzakale, sisebenzi la sikwazi ukukwenzela abantwabethu yonke into esingabe siyifisa sicela ukuthi yenze ngemva kwalo msebenzi sabe sesiwuqeda.
Ibandla lezaphu likhangelele ukuphuma lamasu azaqinisa ibandla kanye lokusebenzelana lamanye amabandla lapho ilizwe lilungiselela ukuya ekhethweni ngo-2018. inkokheli zomdabu lazo zibike ukuba amabandla ezombangazwe kawabambane aqine ukuze ilizwe livuke. Kusenjalo amapholisa namhlanje abize umgcini sihlalo wabasakhulayo webandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa bambuzisisa ngokuguqulwa kwebizo lesitalada umugabe way salotsha ukuthi ngu-devolution way. UMaphosa uthi amapholisa athe kuyaziwa ukuba ibandla lakhe yilo eligijima ngombuso wezabelweni. Umongameli wezaphu uDokotela Dabengwa ubike ukuba iqiniso lokuba ngubani owaguqula ibizo lesitalada abakalitholi njalo noma kwenzakele baya kusekela lokho. Umansipala wahle waphanga wabuyisela njalo igama lesitalada uRobert Mugabe Way.
Abantu abahambe bejika udevolution yonke indawo kungaba ngabantu bezaphu, amalunga ezaphu, kungaba ngabanye abantu abasekela into yedevolution, kodwa noma yibaphi bakhulumile, bekuyindlela yawo yokukhuluma yokutsho okusezifubeni zabo ukuthi bona bakufisa ukuthi kube bona yikuphi.
Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo moyo.